Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu zivu uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019. Lilami usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Udokotela Peter Magombey seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba ongivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe owegugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Inzu ubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16. Sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla?
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele na ekuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations eNew York?
Amabhilioneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Magombey useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthethwandaba esesibili kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapholisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, umnumzana Fortune Nyamande, uthi udokotela Magombey ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubiko wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnunzana uMagombeli aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ungani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngezikliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi ngoba yibo abantu abalizikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade bicatshe ngaphansi kweMDC abafana laye undoda yenalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khaya nganomuntu ozicatshisileyo ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole i-support bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonokho kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo yokuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibo odokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabodokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ikuthi kusasa izavuka futhi nale iproblem ekhona
Lo ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labeMedia Center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Le ngxoxo iqhutshelwe eLupane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisi ziba kungumnumzana Edwin Mpofu. Webandla lezano PF olilunga lecommittee ebona ngokulondolozwa kokuthula eLupane Peace Committee.
Issue topic is but I think it is reply issue around. Lamnye zwamalo sinamanje masinjazina. Ikostesi lapha sihlangana. Sizozama ukuthi sicokusane nini ukuthi land nje abadala lisinike i-direction. Kuze laba abakhathale impuzo izayiphelisa impuzo bekomiti beyisebenzisa phambili siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule komiti okuthiwa yi-MPRC eyalonjwa ngubaba upresident Mngwane ezama ukuthi kube ukuthula kuxoxiswane sikhumisane umlotha abadala nto siyakwazi sonke yindlela yesizama ukuthi sihlalisane ngayo okuningi kuzavelela yini badala sinalapha sizama nje ukuthi sibe yi-eye opener yini
NPRC have gone to an extent with West Yendao, taking for instance what 20, a Lupane district, Abayaba was one, what 20 is Chivachiva, and down as a Sloan. NPRC have gone there, CNL is Abuya and Zama workshop, Lavanda are really affected. Yes, in public hearing, Lavanda Labo, Ababe affected, as a form of the local peace committee. Committee window and there are really affected. Akulamdonga kwaziyo ukuthi eSlwane was one of the places in Lupane labantu ababulawa kakhulu ngegurawunde phonse inamba nqaqhabi abantu was 21 people killed a day. So abantu bangkhona bahamba sebenziswe iworkshop kodwa bahamba kwenziwa i-public hearing wenziwa iworkshop now sokufakwe i-local peace committee. Siyakwazi lezi ndawo ezilabantu abalenani eliphezulu njengabo Swale Mzola ngathi. Ela ulabantu abaningi ukudlula iLupane yonke abakulwa elodwa ongakaze kufinyelelwe in terms of the NPRC who address the local people in that area. So thina njenge local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emawadi 94 sikhuluma ngendawo zindaba ze peace.
Ukuhlangana lo commission le egugurawundi sise hall
kwakhulunywa kwabanzi mhlalokho bagcina kungayizwasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama-questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngaphi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangaphi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma nisiyadlala phela khonapha kulo nto olwenzayo ngumacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uyangapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwaba nzima okokuthi baze bagcina bebalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question ukuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala lelithi gugurawundi lithoni bala ukusitshela bathi gogo ngakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasifuna ukusibulala isihlahla esiqalisela phezulu engatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntana uya ngibuza koko kathi ubaba waya ngaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okokuthiwa ngugugurawundi kanti nxa babentshelile mna ukuthi gugurawundi litshona bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lami ilizwe ngulavu nesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisefingo location embembezi kusenzakala umbhuqazwe angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nakwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonge ukuthi hayi sesixoleleni sesikhulumisana umlotha
mina ngu-Olimoyo ngiyakhe sakhamisempofu inze ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ngibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatshwa 1 godi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule khomithi eyakhethwayo yona ikhomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthanana kule ndaba enjalo ukuthi kuhamba kubuza ukuthanana igugurawunde lapha akhunyiswaneni umlotha ukhunyisana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba silazihlobo asilabazawo wethu ngabafayo futhi abaningi abavele empini abalimpi libe zihlalezwe ilizwe sesilithethe imbhobho zibekwe phansi ufike udutshule abanye bafa benathi ti
Lezo izakhamizi zeLupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lweGugurawundi oqoqwe ngabomsakazo weVoice of America bemanyene labe Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandeba le-The Chronicle yalanamhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba nemsakazo. Wenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lo mbukiso eGallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu beSouth Africa kuThe Night of Big Comedy, uZisox the Poet, Bazooka Madlela Magwaza labanye. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngizembuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alo nyaka kufelwa amagabazi shuru isidumbu satala usuke eSingapore airport Lufaro National Sports koZimba saphiso leHarare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi koZimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje kabangcwaba umuntu lowo kudlule manxa ikosivunguzelwa umoya obuhlungu kangaka
Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebeloke belalela izipitshi zabo-president abangakhethwanga ngabantu abazibekayo bona. Bebulala abantu beloke besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe, bona bebulala abantu. Akusizi kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo senzeka kwelakithi. Umongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile, khona kunzima kunje, abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke le nto. Hhayi, kunzima kwelakithi shena, asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Elenjani mthakazi? Ngokhawunta sibanda lapha kuswami. Mina into engimangalisayo lapha, amazwe la lanqabe lokhu ebezichothoza iZimbabwe becriticisa uMnangagwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali njalo, izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe, kanti abakaboni yini ukuthi babe sebenzele esikhwameni sikaMugabe elomnakakwa. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western, but belokhu bemnika imali, imali lani ezifakele esikhwameni asakhe. Lo Mnangagwa laye ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthange ukugwa waba lomonakalo wezulu, amazwe akhipha izimali bahambisa khona lokudla, baphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali. Mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla. Amangaki ahambe ayakhuluma lapha amdlisa shuwashuwa nxeza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Ayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbelisi Mpofu. Oqala ngizokhuluma udokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa ukuthi kwelatshwa kulasi South Africa. Laphana bekuyibonisa ukuthi ukuvimba kwabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe, njalo bakwazi ngaphandle mayephumba ngaphandle ngapha kulabodokotela abalolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo lala ama-Jackson okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethiwa kuphuma ngaphandle ngapho labodokotela lemitshina ebona kakhulu. Njengoba eZimbabwe siwazi odokotela bakhona, kodwa imitshina-ke ayikho. Into esengena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni, lapho acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe, kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula, akafuni ukuthi ewayekele. Ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe, amalungelo abantu njengabo-South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyachaya abantu, iyathumba abantu banyamalala, kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphi.
Le government yethu esinayo okwamanje awayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu, ifundise ingane zayo amazwe naphesheya icabangente bantu. So okwamanje hayi, thina abantu bonje basazimbabwe sazohlupheka, esiye namazwe angaphandle abasifoni, ngoba bengasifuni benjalo angeke basole, sesibaningi kakhulu emazwe nawo, asikakhali sisazokhala.
Hayi vele le nto ezwa izanupifu bantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle, kodwa lo udokotela abathi abamalelayo lawo maphoyisa lawo, kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawo ezihlanyisa ngale ndlela le? Abodokotela ababalisi bakhala ngemali bakhuluma ukwengezelela imali, kodwa imali leyo bayidlalisa. Umnangagwa selokhu baba ngupresident abasahlali endlini zabo, sebehlala emoyeni njengenyoni. Lokuthumba abantu, lokukopha abantu, yizo izinto ezimqoka okumele ziqendele izweni. Manje zizoqedwa ngubani? Kuyibo abakwenzayo. Into nje ma kungatshintshwa into yonke, ukwamakhehla onke sokugugile ongasela amazinyo lokuba ixotshele kachana le, ilizwe lizwe lula. Kodwa ma kuzalala amakhehla atsala amazinyo ayi-2-3
akulantu abangalungiselizwe
omgabe nabo abafile baloko angazi ukuthi bagcinelweni kube ngakho ngabantu ababeke igcekeni akazidonsela emfuleni uLimpopo ugcwele futhi udonsela phakathi okuhamba lamanzi iy'ngunya zike zidle ngoba amagenga aselokhu elimlindile phansi le ayizikhathele labo abantu lazo
baloko besidlala imali loba sebefile baloko abeyidla ayi awukwezimbabwe nabo umnangagwa labalanga besifa futhi kuzoba yi-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye umnangagwa bedlile ye umnangagwa bedlile
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangelelwe ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namhla emhlanganweni osaqhubeka eUnited Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe eIndia lePakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo yebhanga leFrance kubhanga leFrance. LBNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe. Wabahuga ukuthi besebenzelane lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe. Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lombuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela yena i-purpose yakhe ma ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze uA lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni iconstitution usection 59 weconstitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama sanctions ama freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption now okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now is wreck sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents you look at i-Gukurahundi you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo our spend njengawe mina ngakho uflyer in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump la ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you ukuthi America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate
ubona ngani utholile yini umbiko kulabana abakade betshengisela umbiko ukuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe impi evele ibikhona even esaseyisaro kamgabe iproblem ekhona is the fact that iruling party isitshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and le mbono yabo is not gonna count sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoka isikaf sezibuza ukuthi kanti uNcube butshisa kanje usegqoka isikaf usesithi pamberile zanu is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody o-understandayo umkhonomo weZimbabwe ukuthi ubi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zanu
kuzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hhayi umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqe yiliphi bahle
uyabona ukuthi I think the problem is like Zimbabwe, and since you won't even know like America, you would, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusuwe weparty. And abonqube they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe. Baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abonqube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know what the ruling party is on. But once you support it, kumele ube kwazi ukuthi usebenzele umphakathi wonke isizwe sonke awusasebenzeli nje izandla.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Guni, umgcini sihlalo webandla lezanu PF e-East Coast khonapha eMelika, yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Wezomculo namhla siliqhinisela ingoma yeqembu le-Iyasa, yona ekhangelelwe ukuba lomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. Iyasa leli qembu likhandela ukuba nomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo kanye yiwo lapho aba abahlabelela khona, abapraktizela khona bezomculo labo bonke. Singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Magombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.